Inkinga enkulu kakhulu sisilapha ngase South Africa ukuthi abantu bafa insuku zonke illegal mining kube sokuba khona abantu bafa ezingozini ezifana lokuthi abantu bayabulalana abantu batholakala befile kugcine kungasaziwa kuhle kahle laba bantu bakuphi thina esikutshela abantu siyinhlanganiso ukuthi uyazi kulusizi kakhulu ngoba izihlobo ziyobe zicabanga ukuthi umuntu usaphila eSouth Africa kanti umuntu sowafa wangcwatshwa kuthuna elingaziwa ngumuntu ngitsho nasezibhedlela uthola ukuthi umuntu uma engatshona bengakwazi ukuthi izihlobo zakhe zikuphi bamthatha bemngcwabe bemenze lokho okubizwa kuthiwa i-purpose burial. So siyinhlanganiso sihlala sikhuthaza abantu ukuthi kubalulekile-ke ukuthi sibambane sisebenze ndawonye sazane sikhone njalo ukuthi ma kusenzeka ukuthi umuntu usuke watshona lapha engela zihlobo zakhe sibe nendlela zokuthi sazise izihlobo zakhe siphinde sihlanganise amakhanda nezandla sikhone ukuthi sithumele umzimba ekhaya ukwenzela ukuthi izihlobo zithole ukuthula.
Sesikhangela lezinye nje izisebenzi jikelele impilo isinjani ngoba sibona ukuthi incwadi lezo ezibanika imvume yokuthi basebenze ngokusemthethweni kwele South Africa ezama permits seziza kuma ukusebenza.
Indaba zama paper zibuhlungu kakhulu ngoba into enziwe yiSouth Africa ukuthi yenza ukuthi abantu abalegal nabantu aba illegal bekhona ukuthi beqondise izinto zabo belungise bethola ama paper. Manje seyiphinda yibisela abantu kulokho esikubiza sithi kuba illegal ungabi semthethweni. Yinto nje nathi sizwisa ubuhlungu izinhlanganiso ngoba sasikhona ngo-2009 ma kunegotiatelwa lama permits ma eqala ngo-2010 sasikhona sincedisa abantu ukuthi bekhone ukuthi be-apply lelawo mapemithi nalapho erenewa ngo-2014 nango-2017 sikhona abantu ezasibancedisa abakhona ku-database yethu kodwa thina siyinhlanganiso ngomnyaka opheleleyo ngeyi-10 zikanovemba sayenza i-conference lapho sasi-invite khona u-acting Deputy Director General we Home Affairs or in charge of immigration national la South Africa weza. Unfortunately akazange wasakhuluma ngoba wathi le ndaba ise court kodwa into eyayisilethe kakhulu ukuthi sibazise ukuthi thina siya understand ukuthi iSouth Africa seyifike ku stage yokuthi ithona ayisoze iphinde renewal ama permits ngakho besicela ukuthi besinikeze ithuba lokuthi siziqoqe senze lokho esikubiza sithi voluntary repatriation lapho abantu abazikhethela khona ukuthi bona abafuna ukuthi bebotshwe lapha beyenze lokho okuthiwa i-deportation ngoba esikubonayo ukuthi amapholisa ayalungiselela siyabona bahamba ne-home affairs bahamba ne-traffic lawo esiwabiza sithi ngama-metro bahamba i-SAPS bayabopha abantu noma nje kungakabi clear ukuthi ma bewabopha babasa kuphi kodwa abantu bayabotshwa bayenza le ama-roadblocks akubizwa kuthiwe ukayimu lawo abantu abaningi bayabotshwa kakhulu lapho. So siyakhuthaza kakhulu ke ukuthi abantu bezame ukuthi sihlanganise amakhanda sibone ukuthi singenza kanjani ukuthi singagcini sesidiphothwa umuntu echiye property yakhe echiye izihlobo zakhe echiye abantwana abanye bayabotshwa bengomama bechiye abantwana ezindlini. So it would be something that is not favorable for people ukuthi begcine sebebotshwa estradeni. Kufanele ukuthi abantu bethi bebe proactive bekhona ukuthi belungiselele before isikhathi leso sifika.